kusuka abaningi abahambileyo emsebenzini, abanye ababalisi sihlangana labo bevele phakathi kwa ekuqaleni kweviki ngomvulo, base behambe kuma-workshop awe-curriculum review lapha thina esithe khona njenge-ATUS. Nxa ababalisi besenelisa ukuyafika ku-curriculum review, kubanikeza ithuba elihle kuma-workshop e-curriculum review, kubanikeza ithuba elihle lokuthi bahlangane mathupha baxoxisane ngendaba yokuthi nxa uhulumende ehluleke ukusikhangela iholo lethu kuze kuyefika imantente, bese siyenelisile ukuxoxa savumelana ukuthi ngcono siyenze istrike esigceleyo. Abangayanga kuma-workshop bakhona basemaklasi ngoba lokho singeke sikuvimbe, kodwa kabakho emaklasini ngoba lifuna ukuba semaklasini. Basemaklasini ngoba besazi ukuthi uhulumende we-Second Republic isigebenga, uyabulala isigebenga, uyaxotsha abantu emsebenzini isigebenga, uyamisa izimali zabantu. Ngokunjalo abantu bathi ngangcono baye emaklasini, kodwa-ke kulobungozi ukuba khona kwabo emaklasini ngoba besemaklasini abafundisi, abazali laye uhulumende bavisitana picha thina ezikolo akhona kodwa kabafundisi, abantwana chuti bayafa. Lokho kumele akunanzelele uhulumende ngaphandle nxa ekwenza ngabomo ukuthi abantwana bezikolo zethu, abantwana bethu eyenza imikhuba ekwaziyo ukuthi abasoze bafundi ngoba ababa abantwana bafunda kukhatshana le emazweni.
Uhulumende uzahlangana lezi sebenzi zakhe ngeviki ezayo phezu kodaba lweholo lolu. Lina njengababalisi kuyini elikukhangeleleyo?
Indaba yokuthi kuthiwa izisebenzi zizahlangana lo mkhathi angihleki kodwa ngihle kusuku, ngoba thina njenge-ATUS kudala sakhuluma ukuthi izisebenzi kumele zizimele zona, kusetshenziswa inkokheli zamayuniyon, hayi amasela o-Alexander abatshontshela izisebenzi bephinde bethi bayazimela izisebenzi. Kuzahlangana njengokusitsho ntatela intungamile ukuthi izisebenzi zizahlangana lo mkhathi waso, kodwa kuzahlangana nje njengoba vele kuhlala kuhlanganwa nsuku zonke, kunathi tiye, kuhlekelelwane, kunikezwana ama-allowance, baphinde babekelinye ilanga futhi lokuhlangana. Thina kakula vele sikukhangeleyo, thina esikufunayo asifuni ingxoxo, sifuna ukuthi uhulumende asinikeze umholo wemali yaseyamerika, ngoba lo mangunje uyakukhuluma ugazi nawe-reserve bank, ngoba laphandle lapha ezitolo sokukhuluma idola lemerika le ekengelabizo okuthiwa yibhondi okuthiwa yi-RTGS ivele kayisasebenzi. Abantu kabangene ezitolo bakhangele ukuthi amafutha okugcobisa imiviya imalini, abantu kabangene ezitolo bakhangele ukuthi intengo isime njani, pho hola i-RTGS wenzani. Silokudana ukuthi kulabantu abalokhu besithi bamela izisebenzi bona belanda ama-alawensi, bathi bamela izisebenzi bona bezitshontshela.